Sithakazelisi sikhuluma njengebandla le-leadership ekhaya sibonisana ukuthi kungabe kwenzeka kanjani. Siyazi kokuqala sasingela mali ngoba imali yethu yatshontshwa libandla le-MTC Alliance. So yeah, we had to fund i-campaign yethu out of pocket, so it was not easy. Bekungachiphanga ngoba lakhona futhi lesikhathi sibe laso besisifitshane kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi sidinge izimali, sikwazi lathi ukuthi sibe lamarali amakhulu. So hayi, akusimangalisi kangako ukunqotshwa kwethu, kodwa akusibisele emuva ekubeni siqhubeke ngokulwela ilizwe lakithi.
Ngapha eMelika siyazile hlukene labe-MDC ekaChamisa. Liphakathi kokudinga yini amanye amalunga njenge-MDCT?
Ukuthi sitshone sithi sihlukene, laba ngabantu ebesivele singekho labo from ekuqaleni. Not even one of abantu bona laba abazithi bayi-MDC Alliance lapha wayeyimemba yethu. Thina ama-memba zethu siloke silawo. Bangaba khona nje abambalwa abathize abadecide ukuthi sebefuna ukujoyinana le-alliance. Kodwa iningi labo bona laba abantu abaku-alliance bebevele bengasoma-memba zethu. Bekungabantu nje kade bengama-sympathizer omhlangano wethu e-MDCT, but bengasoma-memba ngendlela ama-memba esiwakhangela ngakhona, ngoba ma uyimemba kumele ube umuntu obhadala ama-subscription akho. Laba abantu bonke nje akekho nje uma ungababuza obekabhadala ama-subscription to i-province yethu. So ngabantu nje esasibazi, hayi ukuthi bebelathi.
Like layahlangana lo mongameli Mnangagwa e-New York emhlanganweni we-United Nations. Uhlangane lani njengezizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha eMelika. Kukhona okuthembisayo yini elikuzwileyo kubaba Mnangagwa?
Engingathi ngibeka phambili akuthembisayo i-diaspora vote, ilungelo lokuthi njengamaZimbabwe nangaphandle kwelizwe sikwazi ukuvota. I think isithembiso asenzileyo ukubana bekuyisifiso sakhe ukuthi ngabe siyenelisile ukuvota kuliyona le election ezilileyo, but ukuthi ngoba isikhathi besisifishane esokuthi kwenziwe amalungiselelo akusenzakalanga, kodwa uzimisele kakhulu ukuthi since sesilesikhathi before i-next election ka-2023 sibekwazi ukuthi sonke njengamaZimbabwe nangaphandle sikwazi ukuvota.
Liyakukholwa ukubana uza kufeza lokho?
Well, siyakholwa ngoba ukukhulume phambi komphakathi wonke jikelele, and thina sizimisele ukuthi sizoqhubeka sidimanda ukubana isithembiso sakhe masifezeke. So silinde nje ukuthi kudlule okuyisikhathanyana bese simbuza ukuthi hey, phela sesi-ready ukuthi siqale ukurejista abantu la ngaphandle sesingaphi. So yinto esivele esizimisele ngayo kakhulu, especially ngingathi mina into esengiyibeke phambili kakhulu ukuthi ngo-2023 ngifisa ukubona amaZimbabweni wonke jikelele angaphandle kwelizwe ekwanisa ukuvota.
Umumo osekhaya liwubona njani njenge-province ye-MDCT ngapha, ngoba umnotho oqhubeka uguqe ngamadolo, sokuqhamuke ukusilela kwamafutha ezimota, izimali lokhu ezihlupha emabhanga, akulanto ehambayo.
Isimo sekhaya simbi kakhulu, and thina sizamile ukuthi e-New York lapho esihlangane khona lo mongameli Mnangagwa, sazama ukumbonisa izinto esibona thina kumele bazenze ukubana izinto ziguquke ekhaya. Most of izinto zakhona izinto abazaziyo labo, ngoba ma ukhangela ilizwe lase-America latsho lathi lona ukuze izijeziso zomnotho ziyehliswe or zikhitshwe kule zinto okumele bazenze, ezifana lama-human rights violations, ezifana lama-free and fair elections. Sibonile ukuthi ama-election la adlulileyo akhethe uMnangagwa ukuba ngu-president ukuthi awazange ukuthi abe disputed ekugcineni lapho ade kungathi iZEC ayizange yenze umsebenzi ocacayo obukekayo. Ngakho besimazisa lathi umongameli Mnangagwa ukubana kumele make sure ukuthi iZEC yenze umsebenzi wayo ikhululekile independent, ngoba akubonisi kahle masidila lamanye amazwe mabe bona ukhetho lwethu lungabi lukhetho olukhululekileyo njalo oluletha ama-results angala kuthandabuza phakathi. So izinto ezifana lalezo kunye le-corruption, le-government expenditure, the way abaspenda ngakhona izimali abangelazo, konke khona lokho izinto okumele ukuthi uhulumende kaMnangagwa akunanzelele khona lokho, ngoba if bengazilungisanga izinto zona lezo, ubudlelwane labanye amazwe lokuthi baze investa kwele Zimbabwe akusoze kwenzakala, ngoba abantu abalala ithemba lokuthi i-economy yeZimbabwe noma nje uhulumende weZimbabwe ngokwakhe ukuthi ulase isifiso sokuthi angaprotect ama-investment abo if umnotho welizwe ulokhu siyaphansi.